Ya ngapha kuloku kulendawo ezidanisayo kakhulu ngoba indawo livungu ibindawo ethuleyo kakhulu. Kanti ungananzelela kathesi abantu bayabulalana, angazi ukuthi sokusuka kwathini esigabeni. Kulabafana bagwazana lapha emakepesi bayabulala umuntu, lokubangwa uyabungakunanzelela ukuthi kuyini. Kube sokubuya kulogogo lapha emakepesi futhi okwafika khona abantu bakhuluma logogo, babuza ababekubuza, bagcina beshiya bemdubulile. Ababanjwanga laba bantu bamdubula ugogo wafa. Kathesi kulobaba odutshuliweyo endaweni zeSt Faith abamfaka inhlamvu ezingu-8. Umuntu obeyi-businessman ebesimhlonipha njalo ethanda abantu kakhulu athi kancane incedisa abantu belamakhombe lakho konke bamfikela emzini wakhe esanda kuvena kubhizinis. Uyazi into zegolide, uyagaya emzini wawo kegaya emzini fika lapho bacela ukugayisa bangena bamfaka inhlamvu ezingu-8 kambe phezu komuntu egumene uthiwa kwadushula inhlamvu ezingu-28. La bantu ababanjwanga abanjwayo laba abulala umuntu egemakhepesi ababulala ugogo ababanjwanga ababulala abafana laba ababanjwanga. Ungathi uyakunanzelela ama-businessman maningi asehlasele ezindlini zabo ebusuku belandwa. Kulo ndoda wasishiyayo kumasefa le emapulazini kwethu wawulanga abantu. Kulo ndoda othiwa ngumathwasa layo wavinjezelwa ngabantu esitolo. So ngithi mina amayubi bakithi besingabantu esihlezi kuhle kakhulu silokuthula endaweni yethu. Besicele ebantwini bakithi ukuthi hhayi lapho ababona khona abantu abahambahamba abangasibo bakithi esingabaziyo ngevillage kabaripote kubosabhuku, baripote kuleadership, baripote emapholiseni ukuthi lapha kule moto esingazwisisiyo nabantu esingabazwisisiyo. Ngoba lokho sokusenzakala esigabeni ukufa komuntu ungakunanzelela selela enye imuli sale sikhala kungasela lokho abakuthi i-bread winner ngesikhiwa uzabadingela imali ahamba ayidinga imali ukuthi abantwana badle agcine imuli agcine labanye ababemsebenzela njengabo businessmen abalimalayo. Abantu sebehlezi besevalweni ngoba izikhali ziphonguba khona nje ebantwini bonke. Izikhali ezempopoli kube nezikhali lezi ezabhanwa ngamapholisa amamacheti ingqamu lani lani okungabulala abantu. So mina ngithi ake sihlaleni ngokuthula esigabeni sethu kakhulu ukuthiwa ngomunye wakho isikhathi sakhe singakafiki.
Kodwa ngokuzwa kwenu amapholisa ayawuthola yini umkhondo walaba bantu njalo sokuke kwahlalwa phansi yini njengenkokheli yesigaba kucutshungulwa lolu daba kumbe hayi kuyenzakala nje ngolongulo uzimele yena?
Hayi lapha ungakunanzelela ivungu sibambe. Amapholisa asebenza la kuhle kakhulu. Siyazama ukuthi kubosabhuku lakubo headman labo lazo inkosi yochief sincedisane nini labo councilor ukuthi sibone ukuthi singazama njani ukuthi sincedise amapholisa abophe laba bantu. Sibambele kakhulu kule mhlangano ethize esesiyenzile labosabhuku lezinkosi ukuthi sibone ukuthi singancedisela njani la mapholisa laba bantu babanjwe noma bebalekele esigabeni. Kodwa angeke kwenza ukuthi ungabe lomntolo omoyana khona ukuthi bake bafika babonakala ungabangazi. Ngoba entweni le esemfethu ukudutshulwa kwandoda lo kulo muntu wabotshwayo ngeke ngikhuluma ngakho kakhulu ngoba indaba nganisemakhothi. So kodwa kungazana amapholisa asebenza singathola kuphumela indawo ezihle khonapho.